umholi wabona ngezehlakalo kanye lenhlelo zikahulumende esabelweni lesi umnumzana Richard Moyo ubika ukuba uhulumende usesungule uhlelo olutsha lokuholiswa kwabantu amabele okukhangelelwe ukuba kuzaqhubeka kuze kuyefika inyanga kamabasa kumnyako zayo. Lolu hlelo lwesiphala senkosi umoyo uthi luzasatshalaliswa izigaba zonke zesabelo anduba lufike ezicintini ezikhokhelwa zinduna. Uthi lokhu kuyimizamo kahulumende yokwehlisa isimo sendlala emaphandleni eveza ukuba emizini eminingi ikati selilala eziko lokhu kubangelwa yikungani kuhle kwezulu. Umoyo uthi abohlelo lwesithala senkosi labo abasalela phandle kuhlelo lwe-social welfare.
Yashozwe bonke bekwane but kulesithala senkosi esikhangelele ukuthi khona ababeshodile ngakubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief ngoba u-chief lo-chief uyanikwa 500 what esigabeni sakhe esokuthi kukhava igefu zonezwe ezabona bo abantu abasalele.
Umoyo uthi eminyakeni eyedlulayo isiphala senkosi besingelulelwa kunduna zonke kodwa ngesimo sobubi bendlala osobhuku baphiwe umlando wokuloba wonke ompofu loba lungakasabalali iziqindi zonke. Umoyo uthi amabelela kukhangelele ukuba aholiswe izakhamizi ngosobhuku ngesimo sokuba imizi eminingi ilabafelokazi intandane abazali ababola ithumbu abakhubazekileyo kanye labangasebenziyo.
Ezigabeni siyazala abantu okuthi abaswela zilabatholi lutho umuntu akalamthwalo osebenzayo kala source of income zeluthembele ukuthi emasimini nxa emasimini izwi lingasandanga akuna kuthola uphumayo so bonke bona babantu baphanda ikategori yokubhenefita under i-social welfare.
Unkosikazi Maki Mguni wesiqintini seZende eNkayi uthi ubunzima bukhulu nanku lo hlelo lwesiphala senkosi alukafinyeleli kibo.
Sibise jodo nje kuphela, ijodo kalikho. Okokuthi indlala esilayo lonyaka asikwazi ukuthi uNkulunkulu uma engasangenelanga kuzoba njani.
Umnumzana Mlele Sibanda wesiqintini seMenda kusigaba sinye ukhala ngoxhaso lokugejelwa izibholane ukuze beziphathise.
So siyacela inhlanganiso ezingabe zisincedisa, siyacela sibili kuMenda Village ngathi ziyabuya zisincedise ekudleni, zisincedise lezifuyweni.
Umakhelwane walaba yena esemantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda onguvillage health worker yena ukhala ngokwehla kwesisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi ngokuswela ukudla okwakhayo kanye lokwanda kwemikhuhlane ebangelwa yikuswela okuya ethunjini.
Sesikhangele ukuthi ngawuhulumende kukhulumisana lamadola kube khona ukuphathiswa ebantwini esigabeni ukuthi bathole ukudla, kube khona ukuthi bathole ukudla ngobana akukho okunye.
Indlala lonyaka ngokutsho kwabezomkhathi bakuleli ibangelwe yisikhudumezi okuthiwa yi-El Nino ehlasele elizweni lonke lakwamanye amazwe kwehlisa kakhulu isivuno. Emaphandleni kanye lasemapulazini amabele atsha engakakhahleli kanye lezinye izilimo zehluleka ukukhula ngokusweleka kwezulu kanye lokutshisa kwelanga osekuthiwe inani labantu elizweni abafika izigidiphose ezilitshumi 9 million zibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kuthiwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations. Ngimele i-Studio 7 ngiseNkayi, nginguNokuthaba Dlamini.